Kuqakathekile ukuthi omongameli lezikhiphamfundo laba abazisayo uhamba lwenotho bahlangane. Kodwa inkinga yokuthi vele into eze-Afrika, iy'khulumo zakhona ziba ziningi, kuyakhulunywa kuthi akulazitheli, akula into ephumayo eqondakalayo. Uzasebekhuluma nge-agenda 2063 bayabe sebeyangasekho, so akula accountability, akula ma-milestone. So kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngomnotho kakube labantu abazisayo, kungabi labantu abambusi abembuswazo kuphela. Ye, ukuhlangana kuqakathekile.
Siyezwa UN Deputy Secretary uAmina Mohammed esithi umhlangano lo ukhangela ukuthinta indaba zomnotho. Kukhona ungaphuma na ongalethi nguquko kweleZimbabwe?
Yikho engisho ukuthi into zomnotho, inkinga eqondane lomnotho lokuyanga eZimbabwe ziyazakala. So kubhalwe ama-policy papers amaningi, siyazi ukuthi kuntshontshwa kwama-resources, i-corruption, into zakhona ziyazakala. Into eqakathekile ukuthi bazimisele na ukuthatha iziyilo eziyabe zithethwe emhlanganweni.
Namhla bekulo mhlangano we-African Regional Science Technology and Innovation Forum, lapho sizwe uProfessor Amon Murira esithi kumele siqakathekise imfundo ze-science, technology, engineering kanye le-mathematics ngenxa yokuthi kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Wena ukubona njani lokho?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi khathesi isikhathi esiphila kuso isikhathi se-5G, isikhathi sokuthi iy'hlupheko eziningi ziqondane le-technology. Khathesi nxa amagethi engekho, kakusakhulunywa ngamandla ngamalahle ewanga, kakusakhulunywa ngamanzi ezambezi, sokukhulunywa nge-solar power.